Umhlangano okhangele ngezomvikela kanye lesimo sokuhlaliseka phakathi kwamazwe omabili owe-Joint Commission on Defence and Security usungule eHabroni izolo. Abaphathi mtambo bezomvikela bamazwe omabili kanye lezinye inkokheli kuhulumende zingena lomhlangano. Umhlangano uza ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwamazwe omabili ikakhulu udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe ezingena eBotswana. IBotswana ithi inkomo lezi ziletha umkhuhlane omlomo lamasondo okulimaza ukuthengisa inyama kumkambo we-European Union. Evikini edluleyo elunga ledale lePhalamende eBotswana licele uhulumende ukuthi avuselele udaba lokwakha ucingo lukagetsi emngceleni oyehlukanisa amazwe womabili. Lokhu kuza ngesikhathi izakhamizi eseqabeni eseduze lomngcele weZimbabwe ziqhinqa isililo ngokuthi inkomo zabo ziyadutshulwa. Umnumzana Richard Ngwenya osebenza kwele Havron kodwa edabuka esigabeni seSanzuku iduze leBotswana uthi usanda kulahlekelwa zinkomo.
Okudanisayo ukuthi insukwini ezimbili ngilahlekelwe zinkomo ezimbili. Ngihambile kusobhuku wethu ngisiyamtshela ngodaba lolu ngoba inkomo yizo engilima ngazo ikhaphe engithembele khona ngiyalima ngani. Usobhuku uphendule ukuthi bana akulanto angayenza ngoba lolu daba lukahulumende.
Uqhubeke esithi iZimbabwe noBotswana kumele zikhulumisane phezu kwalolu daba oluzadala ungezwani phakathi kwamazwe omabili.
Kuthazeka okukhulu ngokwenzakala emngceleni. IBotswana isidubula izinkomo zethu kuyizona esithembele kuzo. Siyazibuza ukuthi akulandela uhulumende weBotswana angakhulumisa kwa lo uhulumende weZimbabwe ukwenzela ukuthi kube le ndlela elule ukuthi sisale singamakhane sizwenani ngoba lokhu sokuphihla ukubana singazwanani.
Emhlanganweni okhona eHabron kubikwa amazwe omabili azimisele ukukhipha okusesifubeni. IBotswana ikhonona ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni isithi lokho sekusiba nzima ukuthi uhulumende yenelise ukunakekela izalwane zakhe. IZimbabwe layo kubikwa izafuna ukuchasiselwa kahle ngodaba lokucingo lukagetsi kanye lokuhluluzwa ikakhulu kalabo abangena eBotswana ongekho emthethweni. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.